So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 8 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamathumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa lamathumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamathumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi, njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamathumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yalolu phenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, umnumzana Swithan Chirodza, uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngoba ungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu. Phela kulokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Khayela umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu, thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile, njalo singathi isibanga leso ku-research yonale hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, kanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnankagwa eseligade le-Reserve Bank. Izimali ze-Reserve Bank zikhitshwa laphana e-Reserve Bank zihanjiswa kubosiphatheleni sezidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni, kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo, imali engagcinakala emabhenki, senza ukuthi ama-pension abe khangelela ukuthi azagcina abantu, abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelelayo yukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-Afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendule kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezinta ngento ziyakwela zonke izinto zikhozwa ngumongo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalelise ama-economies omhlaba wonke, kuguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-Afrobarometer lokukhuluma, i-Afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto, bakhuluma umbono, imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona, akula mbono wabantu aba i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni inkomo, kodwa sekebunzima ubangelwa ukhangelwe umhlaba wonke ukuthi izinto zindala emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha, zakhweza yonke into, yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia, bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi, akulalutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko, kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kamnankagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto bese zizimbi babankomo. Siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check, kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaro. Kuthe umnankagwa la ethatha umnankagwa uthethe emumeni vele omubi, izinto zinikubi, kodwa umnyama obekhona yokuthi sangena phakathi kwe-COVID, sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID, i-COVID yakhona ayikapheli, sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia oyiwo ophambanisa ama-economies. I-COVID iphambanisile ama-economies, umumo we-Russia losho uphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kuloko babankomo.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe yikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxompikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Siqoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenzwa bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni. Bonke laba abazelwe kathesi lapha ngo-79-78 umuntu ezalwa umbuso kaSmith uwavela ngaphi. Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona. Hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini kungumuntu ongamelanga thiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba nayilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo eme kulo kodwa ngalokho osesukubona lokuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala lamakhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akula qiniso lapho elikhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe. Yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID, i-criminal investigation department. Kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist. Umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini. Kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo okhuluma esitsho njalo ngumuntu lwana ole lungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa. Kodwa ke wayengekho ngesikhathi senti ngobana kaze ngibone lutho lo muntu lo. Nxa umbuso wabansundu lo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokho. Hathi ethathe umbuso wabaneni ethono kaSmith wawungcono. Ngayehlala loSmith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bethatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokho hhayi thina asoze sikuvumele lokho. Mina njengami mina uBen Ben kumbe uMax asoze ngivumele into enjengayona leyo.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo ebulenjini eTwitter izolo ntambama. Umphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayelungisa amasimu abo izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemelika kumbe iRand South Africa. Nakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani ngoba uyathengani ngaleyo mali uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo iza kunceda ngani? Iyakwenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kahanjiswe i-GMP uyaphuza bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi xa ukhangela inani layo kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni. Xa imali ingathengi lutho ngayelamsebenzi.
Simbonile umphathi mtambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana la kwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngitsho layiphi imali ekhona e-Afrika ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathi ntambo lapha hhayi eqinisweni yikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubu lebhayisikili lihlajiwe. Akulaqiniso la ngoba nokuyimali lokhu kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sikuhamba kuyawa abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika yindaba engayifakanga mhlawumbe ngerand wayifaka ngeyusa lelo lapho ekade izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngayo kube kuthova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ikhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuviki edluleyo. Okumanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani balaleli be Studio 7 nani basakazi be Studio 7 ngofeli qinisa lo khulumayo khuluma ngeJohannesburg ekhaya kuse Lupane eKana eJabiwa. Inesimanga saloyo ophethe ezimfundo lo thina kumele ukuthi isikolo zimshayele ama 7000 ukuze eyenze idili lakhe. Kanti lelo dili ulikhethelwe ukhethe ubani? Ukhethe izakhamizi zabantwana noma uba basikhethene bona lapha eParliament. Mangabe kuyukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye, izakhamizi ziyalamba. Isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna kweza idili lakhe. Kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethiwe uzoyiholela bani? Uzobe ziholela yena noma uzobe holela izakhamizi ngoba ekhethiwe ukuthi abambe isikolo, abheke isikolo ukuthi isikolo sithuba kanjani. Phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho, akuchumani nezakhamizi ukuthi kuthiwe izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe. Leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i-7000 isikolo zingaka, uzothola malini yena leseleyo uzoyisapha? Kodwa abantwana manje abanamabhuku, umntana menganabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka, umntwana enganabhuku ukuthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwali. Izakhamizi zilambile, isikolo singanabhula, abanye abantwana abanamabhula abanamakhito ukuthi badlale ibhola esikolweni. Isikolo sishaya imali engaka ukuthina ahambe kweza idili lakhe lokuzijabulisa, thina ngapha sikuye ukuthi sikhala izinyembezi. Ifikabe kuyangami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi. Leyo mali okumele ukuthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo, iyethenga ikiti yokuthi abantwana badlale, iyethenga ibhola ukuthi abantwana badlale. Hayi, kuyanikeza umuntu osezozijabulisa i1 uzimabe emkhethile, laba abamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe lokho individual, engakuthathi iproblem yakhe ebeseyifaka kwabanye abantu. Ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndawo zokuthi shayana imali, sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi. Lokho sinje sirotshwa manje mina inkunzi uthweye ngamaphoyisa abanje inkunzi, nabo labona labo le omama loyo basibamba inkunzi straight 99 emini libaleleke bona ikubamba abantu inkunzi. Lokho abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali leyo, yena akazezelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo.
Salibonani bakithi bantu beZimbabwe, linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni. Lapha ngiyancenga kakhulu bantu beZimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election kabake bakwazi ukuthi kathi bavotela. Abantu bangavoteli ukuthi nithanda ubani, kabavoteli ukuthi ubani uzakwenza. So lapha engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu leZimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali, kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyachiya khona imali yelizwe. Nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okwanisayo, ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engekho. Sisebenzela amanamba, siza kufasiya abantu bethu bengelalutho, kodwa sisebenza nje. Kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuzela bobafisa ukusebenzela baba abantwana. So ngitsho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele. Abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothakisi, kodwa abantu kabakwazi lapha bakho. I-40 years le ilizwe lingelamali asontenxane, kanti layo yakho Israel yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho. Kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili. UNkulunkulu wethu ungaphi thina singani? Kasikhulule kunzima, kasikhulule kuhluphekeni, asiphathe ngesakhe isandla. Obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela. Ukubusa abantu yikubahlonipha, hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzima ena abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani. Ilizwe kalibuswa ngenkani, ilizwe libuswa ngumthetho. Ngiyabonga.
Linjani linjani kwi-Studio 7, banjani abanye ukuphila? Hayi thina siyaphila lapha eGoli la. Ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lotho khona umgabo wathenzilizwe. Hhayi ngiyavuma sibili umgabo wathenzilizwe, kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo. Unkomo nguye wathengisa isizwe sakomthwakazi esiyahlanganisa labantu besishoneke. Ikuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo. kodwa kadaye inkomo enikusithengisa sibili wasithengisa sithi omele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebontu kuyehlula wahle waba le mathebelelende wahle waba le mathebelelende wahle wabusa imathebelende manjena wayezitshetu zavusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshoneni bamalela abafana beshoneni babuya babuzobulala amandebele futhi ka hhayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda joshua nkomo ngiyowasithengisayo athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabeya lo mqondisi moyo hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
studio 7 salibonani linjani hhayi siyaphila mangaphi enkayini mathe so-ke ngithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli ukuimpi ukulwa lokubuyisana akusiyonto enhle kasikhangele nizwe lase-ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi into empi ezimbabwe besifisa ukuthi ngakayikukhona futhi sizehlulekele sihamba sizwe siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokususa hayi khona ukutshotshozela impi impika ilanceda siyabona igadi okuncinyane kuyatshotshozela impi impika yakhi elayilethi kusofuthi ngaze likwenjani akuncedisi yabonga
studio 7 linjani njani hayi thina siphilile ngapha imathema wenkaya hayi ngiyabonga izindaba mbongela njalo leli lizwe elizileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa sewusithi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edala inkani esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyela eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa ngutrump yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni kungabusiseka kungabusiseka sibili kodwa but laye longenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapho abasebenzayo abahloniphe lamapentshen abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile seyamelana nama-ovethi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle ezimbabwe ukuze kube le ntuthuko kube le ntotho yimathema wenkayi yabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama-nuclear weapons azanqoba amabutho akwele-Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona umbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Igama ngu-Chris Gande.